Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Divana kwezekuseni mthwakazi ngolwesithathu mhla ka 6 kumfumfu 2021 igama nguNtungamile Nkomo. Nansi ezihamba phambili.
Ufanele kwenzwe kube buthakatha kabantu bakwazi ukuthi bakhululeke benze amabhizinisi abo bakwazi ukubhoda benze lokulalo kuyana.
Umongameli Emmerson Mnangagwa usengeze isikhathi sokusebenza kweziqondiso zokwenqabela i-COVID-19 phansi kwezinga lesibili u-level 2 ngamanye njalo amaviki amabili.
Kuphelele kukhipheni amabizo ngaze kubhanwa abantu, akubotshwa muntu, nxa kubotshwa kubotshwa abantu abangayisiwo.
Ibhanga elikhulu lelizwe ele-Reserve Bank of Zimbabwe selethule amanye njalo amagama abantu elithi abasavunyelwa ukwamukela kumbe ukuthumeza imali enkundleni zabo makhalekhukhwini ngoba bentshintsha imali yakwamanye amazwe ngaphandle komthetho. Ibandla le-MDC Alliance liya kulandula ukuthi lizasebenzelana ndawonye lele-MDCT ezansi yemaNdebeleni kukhetho oluzayo. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Umongameli Emmerson Mnangagwa izolo wengeze isikhathi sokusebenza kwemigoqo yokwenqabela ukumemetheka komkhuhlane we-COVID-19 phansi kwezinga lesibili u-level 2 ngamanye njalo amaviki amabili. Umnangagwa ukhuthaze uZulu ukuthi eqhubeke ezivikela ngazo zonke indlela ezigoqela ukuqhelelana kanye lokugqoka amamaski. Umphathintambo obona ngokwethulwa kwemibiko uNkosikazi Monica Motswangwa uveze ukuthi idale lekhabhinethi lithethe isinqumo sokuvumela indawo ezithengisa utshwala amabha ukuthi avulwe asebenze. Kodwa uthe kumele avumele kuphela abantu abahlatshwe amajekiseni e-coronavirus womabili. Uthe lomkhuhlane ususehla ezikolo nanku inani lababanjwe belawo endaweni zokufundela lehle lisuka phezu kwenkulungwane 1267 ngeviki edluleyo laya ku-815. Sixoxele siphathamandla senhlanganiso ye-Citizens COVID-19 Monitor, umnumzana efidlela Ncube.
Yebo, igciwane le-corona selehlile ukumemetheka kwalo, kanti njalo labagulayo kumba abadlula emhlabeni ngenxa yalo sekwehle kakhulu nxa uqathanisa langoJuni ngontulikazi lonyaka nje. Lapho bekusifa khona abantu abaningi limemetheka ngendlela enkulu kakhulu. Akutsho kodwa ukuthi ingozi sisukile, ingozi sesekhona. Kodwa ke lokho isinqumo sokuthi kuqhubeke kungu-level 2, hayi, akufanelanga kuqhubeke kungu-level 2. Kufanele kwenzwe kube buthakatha abantu bakwazi ukuthi bakhululeke benze amabhizinisi abo bakwazi ukubhoda benze lokulalo kuyana ukuze bakwazi ukusebenzela abantwana ngendlela efaneleyo. Kanti ke njalo amalungelo avinjelwe ngo-level 2 aqhakathekile ukuthi abuyisele ukusebenza kwawo. Ayilungelo leze politiki ezokuthi abantu bahlangane bebanengi amarali dako konke lokuyana bakwazi ukukampeyina ukhetho lube khona, ama-by-election abe khona, abantu abafuna ukubamba ama-campaign rallies bakwazi bakhululeke. Kasibuyeleni khona laphana, u-level 2 kasadingakali vele.
Kungayekethiswa kakhulu akusoze kubangele ukuthi lomkhuhlane umemetheke ngamandla njalo na?
Isimo sokumemetheka kwegciwane sitho ukuthi akusafanelanga sihlale ku-level 2. Kufanele sisuke lapho kwenziwe kube lula empilweni yabantu. Okunengi nje sekuyikuvimbela abantu. Yebo, kambe ingozi yegciwane le-corona isesekhona, kusafanele ukuthi abantu bananzelele benze konke kufanele ukuthi bazivikele. Kodwa ke akufanelanga impilo ime kulevel 2 kuze kube phakathi naphakathi ikakhulu ngoba ukuma kwayo kulevel 2 kuthi ukuthi amalungelo abantu amanengi kadzi ukutholakala ilungelo nje lokuthi abantu baphile ngendlela efaneleyo ngakho ke kakusukwe kulevel 2 kwenzwe buthakathaka abantu ngendlela abafundiswa ngakhona nxa babefundiswa ngendlela efaneleyo kuqhutshekwa lokho kuhlatshwa kulabo abafuna ukuhlatshwa kusenzwa zonke izinto indlela ezidingakalayo ukuthi abantu bavikeleke abantu bayavikeleka bengekho kulevel 2 lapho sesikhona manje akusadingakali khona lokho ukuthi kuqhubeke kuqhutshekwe lokho kuvaliwe ikakhulu kuvalela amalungelo abantu
uhulumende uthi usunganeno lomkhuhlane ezikolo kuyini ongakucwayisa ukuze wenqatshelwe kokuphela lomkhuhlane endaweni zokufundela
Ingozi ebantwaneni ngavimbeleka kakhulu nxa ngabe uhulumende engenza njengalokho abanye uhulumende emhlabeni besenza ukuthi abone ukuthi konke abakudingayo abantwana bayakuzuza lababalisi babo labo bonke abasebenza labafundi okubalela khona ukuthi kube khona izinto zokusanitize abakwazi ukugeza izandla abakwazi ukuba lama mask bakwazi ukuba la yonke lento liyane engancedisa ukuthi bavikeleke inkinga esilayo ukuthi silo uhulumende ogoqa izandla obukeleyo othi ulane izikolo zikolo labazali bonani ukuthi abantwana bavikelekile nagoqa izandla zihlalele nje
umnumzana efidlela ncube ngohlanganiso ye citizens covid 19 monitor Ibhanga elikhulu lelizwe ele Reserve Bank of Zimbabwe izolo lethu leyamanye njalo amagama abantu elithi abasavunyelwa ukwamukela kumbe ukuthumeza imali enkundleni ezijiyeneyo zabomakhalekhukhwini ngoba bentshintsha imali yakwamanye amazwe ngaphandle komthetho. Abantu laba bangamachumi posi amahlanu 47 kunsukwana ezedluleyo ibhanga leli lethu leyamagama njalo abantu abangamachumi amathathu elithi benza imisebenzi yokuntshintsha imali enkundleni zokuthumezelana imali kubomakhalekhukhwini ngokungekho emthethweni. Ngokunjalo usibalukhulu we-Reserve Bank umnumzana John Mangutshka uthi abantu laba abasavunyelwa kulezi nkundla. Phakathi kwabantu abachaywe izolo akekho ongusaziwayo. Sixoxelo hlaziya ezombusazwe umnumzana Mthulisi Hanana.
Ye ayi khona kakusethusi ukubona leli bhanga likhipha amabizo kuphelele ukukhiphela amabizo ngaze kubhanwa abantu akubotshwa umuntu nxa kubotshwa kubotshwa abantu abangayisiwo. Kuke kwaba lesikhathi uke wakhitshwa futhi uluhlu lwabantu abakade bethatha imali yelizwe be-externalizer imali behambisa kwamanye amazwe kwaphuma uluhlu inkalakatha sibili kodwa kubotshwanga muntu. So hayi lapha nje kufana le news ukuthi siyabala kudlule angikholwa ke mina ukuthi khona lolu luhlu futhi lungaba loluhlu lweqiniso oluyilo olubambe phose bonke abantu abayibo abaphusha imali leyi ngenxa yokuthi siyakwazi ukuthi abanikazi bemali yona le engena emabhanga la isibo bantu laba izigijimi nje ondunywe inkosi abasebenzele singathi ikhati ngabantu abasebenzele amaganswanyana lamantshontsho abayiba abanikazi bemali basemahofisini ekabayanyiswanga amabizo bakaphumanga ephephandabeni lalaba amabizo abaphumile khonapha angikholwa ke ukuthi kukhona ukuzabehlela ukubhana inamba vele kakuso problem umuntu uyathatha isim card ahlafune ayethathe esinye angikholwa ukuthi into sibili esingazikhathaza ngayo.
Labo abangaba besenza imisebenzi efanayo ubona mhlawumbe bengatshiyana lalumkhuba yini nxa sebebona abanye bechaywa amabizo abo egcikeni beyangiswa emphakathini umnotho lawo usima ngenyawo njengoba kuthiwa abantu laba yibo ababulala umnotho ngokutshintsha imali yakwamanye amazwe ngokungekho emthethweni.
Kumele sikunanzelele ukuthi lolu luhlu isikhathi oluphume ngaso isikhathi esimangalisayo ngoba kuqondana lapho izano elungiselela into zokuya kukhetho luka 2023 sebefuna ukuzenza abantu abangani bona balusana le corruption kodwa siyakwazi ukuthi lolu luthuli lwamadube luhubhu lukabhejane into uthi esithwale ngaphandliyo akula lutho esizalubona lapha laba yibo abantu abatshintsha imali angikhole ukuthi bayethuka ngoba njengoba ngaphambilini seke wakhitshwa uluhlu lwabantu abenza lezi zinto akuzange babotshwe akuzange kubakhahle bakhahlamezeke noma ngapi okunye kangikholwa ke mina ukuthi umnotho welizwe uzatshintsha kumbe umkhono uzabangcono ngoba okubulala ilizwe kangikholwa mina ukuthi ikhono kokutshintsha imali okubulala ilizwe yicorruption ukuthi imali ziyadliwa kwake kwadliwa 15 billion kule mali ezinenge ezidliwayo khathesi kule debt assumption billions wayo abantu badala izikwelede sezibhadalwa ngabantu yilizwe bani elisebenzisa imali yamanye amazwe lona linye la industry yalo umkhonomi uye yame emalini yethu lokuthi sibe le industry yethu konke lokho akukho ngaze kubotshwa siphatheleni bonke labo bathi abatshintsha imali angikholwa ukuthi lizwe lengavuka ngoba vele labantu ababotshwayo ngabantu abangayisibo abanikazi bemali zonezi babasemahofisini basadinga indlela ezintsha zokuthi umshikashika wemali yabo bawenze njani
Umnumzana Mthulisi Hanana uhlaziya ezombusazwe. Ibandla leMDC Alliance selilandule imbiko ethi selivumelane labeMDC ukuthi basebenze ndawonye ngesikhathi sokhetho oluzayo. Limbiko ibisithi amabandla omabili azavumelana ukuthi kukhethwe ilunga elivela kucele thize elingasoze lincintiswe ngabelinye ibandla. Kodwa isikhulumeli seMDC Alliance eMathebeleland South umnumzana Ntando Ndlela utshele uChris Gande weStudio 7 ukuthi lokho akusiloqiniso.
Abantu beMDCT labo okukhulunywa ngabo kabekho. Ngingababala bangagcwali isandla esisodwa engibaziyo abantu engithi ngabe MDCT kabekho leli bandla alilabasekeli alilabalandeli. Bakhona nje ababili abathathu abesaba ukuxotshwa ekhansilini labesaba ukuxotshwa ephalamende ababalandelayo bathi hayi thina kulungile sesingabakho monzo kodwa ngeqiniso ngizalikhuluma iqiniso namuhla laba bantu bavele ngabantu bethu babhoda ngale kithi babuye bathi madoda siyaxolisa into esayenzayo sase sesaba ukuthi sikhitshwe isinkwa emlonyeni kodwa thina sivele singaphansi kwenkokheli engakhulula abantwana bezimbabwe inkokheli engunelisen chamisa le MDC Alliance
bona abe MDCT khona ngapho esigabeni seMathebeleland South bangena yini ebantwini bedinga usekelo njengalokho esiyasizwe ukuthi lina liyakwenza
msakazi labalali beStudio 7 engingakutsho ukuba le mbiko evuke ikhona ebulenjini ngamanga aluhlaza athe tshoko akula mhlangano akula sivumelwano akula njalo ngikhulumisano eke yaba khona phakathi kwethu labantu bakaMonzora ngamanga aluhlaza amanga la adalwa ngabantu asebebonile ukuba babala balandeli akula umuntu ofisa ukubalandela njalo sebenanzelela ukuba lalokho kade bekwenza ukuxotshisa ama-councillors ethu ekhansilini lokuxotshisa ama-members of parliament ethu ephalamende akuba sizanga ngalutho if anything sokubenze bazondwa kakhulu ngabantu ngoba sebechiya abantu abaningi kakhulu eMathebeleland South laba bengelaba abameli ekhansilini laseParliament
ungasitshela ukuthi manje umbiko onalo ungabe wenzwe ngenjongo bani bakhona yini abafuna ukuthi lisebenze ndawonye kodwa inkokheli ingafuni
injongo umsakazi yokukhipha umbiko wamanga lo angiyazi ngeke ngayifakaza kodwa mangingacabangela ngingacabanga ukuba hayi laba ngabantu asebefuna ukuthi baphenduke ku-MDC Alliance badinga nje indlela zokuba baphenduke njalo ngingakutsho kibo ukuthi siyabamukela ngababuye ebandleni labo le-MDC Alliance basebenze bakhulule abantwana beZimbabwe iningi bananzelela ukuba omunzura sebethethwe izani bafaka isikhwameni izani sebevele besebenzela imlomo yabo besebenzela izisi zabo ukuba bagcine bona labantu ababo into yabo abayenzayo sebengikhona benanzela abanye ade bebalandela ukuthi hhayi linto le ayilali lokukhulu abantwana bezimbabwe yinto nje ukuthi iZANU-PF izama ukuphazamisa i-MTC Alliance ekhokhelwa ngu-Advocate Nelson Chamisa ukuthi ingangeni embusweni ngendlela eziphansi.
Umnumzana Ntando Ndlela isikhulumeli se-MTC Alliance yamathebeleland South. Selikubonile na okusemaphephandabeni. Inkundla yeZim Life ivika ukuthi owake waba ngumphathi ntambo kuhulumende kaMgabe umnumzana Ignatius Chombo usesusiwe kuluhlu lwabasolwa ngemva kokuba abatshutshisi betshele inkantolo kamantshi izolo ukuthi abalabufakazi obaneleyo bokumthonisisa ngecala lenkohlakalo. Iphephandaba leChronicle lithi umphathi ntambo wezemfundo yeprimary lesecondary omutsha unkosikazi Evelyn Ndlovu ufungiswe ukuqala umsebenzi ngumongameli Mnangagwa izolo. Sokuyisikhathi sembiko yenu.
Sanibonani, sanibonani kustudio 7 basakazi bethu nonke nje ngobuningi benu. Nginibonga kakhulu ngomsebenzi wenu eniwenzayo. Ustudio 7 ufinyelela endaweni eyiningi kabi. Siyanibonga kakhulu. Engathi inkosi ngaba nani. Nikhulenize nikhokhobe nilapho kustudio 7. Bese mbulisa nabalaleli bonke emakhaya nemadolobheni nangaphandle kwelizwe. Onibulisa yonke ngomntali Khumalo. Ngilana egoli bakwethu. Engingakho ke lapha ngiphezu kokuthi ngicele kumagumaguma la. Amagumaguma afuna ukuphazamisa abantu abaqhushwa ngumqondisi moyo. Umqondisi moyo ubasa eKenani. Amagumaguma wona asefuna ukuthi manje aphazamise uhlelo lukamqondisi. Siyacela amagumaguma, nikezani umqondisi ichance. Lina kunini linikezwa leyo chance but lifike phambili before libasa abantu eKenani bese niyabamba abantu inkunzi. Basala abantu sebekhala egangeni kungelo ngabasiza. Hayi bakwethu, ake libe namahloni. Iqiniso lonke iminyaka miningi abantu bezama ukulivotela. Yini eliyincede umthwakazi ngayo? Usizakale ngani umthwakazi? Ake lifakeni phambili ukuthi umthwakazi liusize ngani. Nanko phela ezindaweni eziningi abantu bakithi umqondisi uhambe elungisa lapha la lapha, uyafaka amatshe, wenza yonke into. Nina asikaze sinizwe nikhuluma ngokuthi senenze lokhu nalokhu. Obonga yimdala uKhumalo, ngiyabonga.
Hello Studio 7. Yes, siyabonga Studio 7 usizo lesiza lo ngalo ukusilethela ezinye indaba zasekhaya awonke amalanga. Siyabonga kukho konke likwenzayo. Mathi uNkulunkulu engalingezelela impilo ngesikhathi zobunzima kunje. Ngicela ukuthi ngithinte indaba yasekhaya eZimbabwe. Mina okhuluma ngomhlanhla ngila eSouth Africa Eastern Cape ukuthi indaba yasekhaya makungatshaywa inja kufihla umphini. I-tribalism yona ikhona. And then thina singamaNdebele ma singasebenzisi ile nto ukuthi sivalele impumelelo kumbe sivalele ukuthi singaboni ukuthi kahle yehle yini okufanele siyenze in terms of ukuthi thina lathi siziphucule. SingamaNdebele sile problem A1 asithandi ukusizana. Mina sengiyakwazi lokho, sengutrayeli ngibe lapha eSouth Africa close to 23 years ngila eSouth Africa. Ngike ngabathatha abafana basekhaya abaqeda isikolo ngibafundisa umsebenzi. Umfundisi umuntu umsebenzi engakaze ahla abone abe ngumuntu okhwalifayileyo ukuthi ayenze umsebenzi akushiye. Umfundisi umthathe umgibeze all the way from ekhaya umlethe eSouth Africa. Umfundisi umsebenzi athathwe ludumo akushiye. Abantwana abafana basekhaya abasakhulayo abazame ukufunda. Abazame ukufunda sithuthukisane. Banengaba abantu abasekhaya abaku-diaspora abasemazweni abalamakhampani abafana nami. Sinakho ukuthi singabafundisa abantu abafana basekhaya babuyele beplanter back ekhaya njengoba lathi sikwenza. kwenza kodwa mabe ngathathwa loduma mabe ngaphapi mabe fike emazweni abesifundeni singizuze ulwazi before usiphethe igijimisana lo tsifuna imali but the problem ukuthi uma umuntu ebona umakhelwane hamba nge-BMW nge-Mercedes Benz ufuna ukuthatha shortcut that is not life ngiyabonga kakhulu
Sanibonani bantu bakithi linjani ngezindawo ngezindawo.
Angiyezwa nje abantu bekhala ngobandlululo bethu umqondisi muyo ulobandlululo. Kodwa usho ukuthi akekho umuntu wesindebeni oyibonayo lento le ekhulunywa ngumqondisi muyo. Mina ngazi ukuthi khona umuntu osola lo muntu uthi usola umqondisi muyo ukuthi uyenzeni ngoba lo muntu uzama ukulungisa into esegcekeni ebonwa ngobantu bani. Kumbi ezikolo zakibo ubona kufundiswa bani ngoba izikolo zonke kugcwele amashona. Ngoba ngithe niyabhekisisa la seBoreni lapha akekho umuntu esindebeleni odlalela amathimu esishoneni. Why? Usho ukuthi abekho abafowethu abakwazi ukudlala ibhola ukuthi bengasuka bedlala emathimu asesishoneni. Angithi yobuntu ivele lobandlululo olusegcekeni ukuthi abafowethu besindebeleni vele akula mntwana esindebeleni vele osuka emathebeleni esiya eHarare esiya emsebenzini. Kodwa bona basuka eHarare besiya emathebeleni. So into abayisolayo abantu yini? Ngoba i-evidence yavele. Ngisho laseBoreni ebholeni lenyawo.
Salubonani ku Studio 7. Ngithanda ukuthi ngiqhuqhuzele kakhulu ebantwini besindebeleni ukuthi bonke bevaccinate sidlule kule nto yama lockdown. Wonke umuntu azithole evaccinatile singabi yilabana abantu abazithi bona bahlakaniphile kodwa bengahlakaniphanga. Sesikubonile isikhathi eside kakhulu into yabantu abahlakaniphileyo kodwa kungabonakali ukuthi benzani.
Bobe kungabalaleli be Studio 7 abasithumele imbiko yabo nge WhatsApp lawe mlaleli uyenelisa ukusithumela owakho umbiko kunombolo ezithi 001 202 465 0318. Singene kwezivela kwamanye amazwe. Umsakazo weVoice of America ubika ukuthi eNorth Korea likhanya selizimisele ukukhulumisana lamazwe omhlaba ngaphandle kweMelika. Umsakazo munye uthi njalo inhlanganiso yeWorld Food Program isiveze ukukhathazeka ngendlala esigxilile esigabeni seTigray kwele Ethiopia lapho kulempi khona. Singene kudaba lweMelika. Idale lePhalamende eleCongress izolo lamukele ubufakazi obuvela kowesifazana owake wasebenzela inkampani yeFacebook yena okhuthazele lidale ukuthi lingenele lilawule indlela lenkampani esebenza ngayo ngoba iqhuba inhlelo ezilimaza abantwana njalo eziphehla izondano. Unkosikazi Francis Hogan utshele ikomiti yedale lesenethi ebona ngezokuthengiselana ukuthi linkampani yazimhlophe ukuthi inhlelo zayo zilomthelela omubi kodwa ayizimiselanga ukuthatha amanyathelo ngoba lezo nhlelo ziyilethela imali enengi. Wengeze wathi inkundla ye-Instagram ikakhulu yona elawulwa yiFacebook ilimaza abantwana abangamankazana ngokubethulela imbiko ebadukisayo. Usole njalo iFacebook esithi ilimaza umbuso okhululekileyo idemokrasi eMelika njalo iphehla inzondano ecina ibangela ukulwisana kwabantu ngemihlobo njengalokho okwenzakalayo kwele Ethiopia. Ngokunjalo uthe uhulumende weMelika kumele athathe amanyathelo. IFacebook yona yethule umbiko ngemva kwalokhu ilandula konke okukhulunywe nguNkosazana Hogan. Iziphathamandla zeFacebook zike zamiswa njalo eCongress kunsukwana ezedluleyo zayilandula njalo imbiko yokuthi linkundla iqhuba inhlelo ezilomthelela omubi ebantwini ngoba igijimisa imali. Sixoxele ntathela izindaba umnumzana Simbarashe Nembaware.
Eqinisweni inkomo iFacebook ayilandaba lokuthi uZulu uphathe kanjani ngembiko eyibala kuFacebook. iFacebook igijimisa imali kuphela. Iliqiniso esibuze sibe lazi singaziduduzini ngokuthi iFacebook iyenze kwabalula ukuthi sixhumane njengesihlobo sidinga abangani abatsha. Yebo ikwenzile lokho kodwa isiqoqela sayo ikudinga imali. Badinga njani imali? Ngokuvumela imbiko ethize ukuthi njani ibe khona kuleyo platform yayo. Kukhetho oludlulileyo bathengise information yabantu, amabizo abantu ku-Cambridge Analytica. Cambridge Analytica yavuka i-analyze ukuthi okay, namba abantu abaku-Facebook iminyaka engayo ngaka abazavotela uzivana zavotela uzivana. Bethengisa information yabantu. Ethiopia kugaliwa, kuliwa ngendaba ezindimi. Kusetshenziswa iFacebook ukusakaza leyo mbiko. Bayakwazi lokho akulanto abayenzayo. Kungani bengathathi izinqumo mbe imigomo yokuvimbela lokho? Ngoba kubalethela imali. Bonke abantu bayakwazi ukuthi inxa sifuna information ukuthi igarisi uhlangana ngapi, uhlasola ngapi, siya kuFacebook. The more abantu bevakatshela iFacebook lamapage, ngibo imali. Ama Rohingya abulewe eMyanmar iminyaka emine edlulileyo, 2017 lapho I think ye genocide. Imbiko yokuthi ama Rohingya abulawa ibisakazwa ngakhe kuFacebook. Namhlanje International Criminal Court of Justice yacela khiphani amabizo abantu abesebenzisa iFacebook uqhuba leyo mbiko. iFacebook iyala ithi is privileged information. Privileged kanjani khona sokulabantu abafileyo ngokusebenzisa iplatform yenu ukusakaza imbiko yenzondo?
Bakhona abathi ngumbono omubi ukuthi inkampani le ilawulwe nguhulumende, njalo bathi amankampani amakhulu kanje ikakhulu lawo asemsebenzini yokuxhumana kusetshenziswa imitshina yakulezi nsuku kumele azilawule phansi kwalokho okuthiwa yi-self-regulation ngesiNgisi. Ungathini ngalokho?
I-self-regulation kumbe ukuzigoqa kwamakhampani lawa amakhulu asakaza imbiko ligama elihle, umbono omuhle, i-concept enhle ukuthi hhayi linasebenzanini kodwa libe lizikhuza ukuthi asenzi lokhu lalokhu lalokhu. I-concept enhle. Lathi njengabona izindaba sihlala sikhala ngakho ukuthi hhayi thina sifuna uhulumende ahlole ukuthi sisebenza njani, kodwa thina sodwa nozindaba sinjani singazi self-regulate, sifome ama-organizations asihlolayo ukuthi hhayi lapho sophambanisa nkomo usakaza usakazi kanje uphambanisile ixolise uba uzivane. I-concept enhle kodwa kukangaki sikwenza khonokho. Kaningi sisephula imithetho efakiweyo sesicatha ngokuthi hayi thina vele sifuna i-self-regulation. Alright, sisuke kubona izindaba. Nanka amankampani la makhulu asakaza imbiko o-Twitter, o-Facebook, o-Instagram njalo njalo, indlela asebenza ngayo asebenza angani yibo othixo. Akula muntu obabuzayo, benza intando yabo ngoba bakhulu kangawo. Kunje nje izolo iWhatsApp ingasebenzi, leFacebook, leInstagram, inkampani eyi-one umhlaba wonke wama stand still. That's how influential and big these companies are. Bese kuthiwa asifuni uhulumende ahlole ukuthi isebenza njani, hhayi kuyingozi.
Umnumzana Simbarashe Nembaware intatheli zindaba. Siziphethe ezekuseni ngebezihamba phambili. Umongameli Mnangagwa usengeze isikhathi sokusebenza kweziqondiso zokwenqabela i-coronavirus phansi kwezinga lesibili u-level 2 ngamanye njalo amaviki amabili. Ibhanga elikhulu lelizwe ele-Reserve Bank of Zimbabwe selethule amanye njalo amagama abantu elithi abasavunyelwa ukwamukela kumbe ukuthumeza imali enkundleni zabo makhalekhukhwini ngoba bentshintsha imali yakwamanye amazwe ngaphandle komthetho. Ibandla le-MDC Alliance liya kulandula ukuthi lizasebenzelana ndawonye lele-MDCT ezansi emandebeleni kukhetho oluzayo. Kwanele Mthwakazi, likhumbule zikhona ezakusihlwa ngo 7:30 na. Asibeni sonke kweze kuseni kusasa ngo 6:30. Yimi uNtungamilinkomo.